namhla kusukela ngo-9 ekuseni the whole Easter kuyatshengisa ukuthi kufike abantu abangu-21. Last year kufike abantu abangu-7. So ama-accident ayakhwela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izolo kufike abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire, utshayele wemota wahle wabaleka. Inye i-accident umtshayeli uyenze u-overtaker wahle watshayelela ebrijini, abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane nezintoga shopping centers uphume emgqaqweni watshaya e-pedestrian, imota yahle yabhewuka wafa abantu abangu-2 including u-pedestrian, utsho ukuthi kufa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyatshengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubo esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake, njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians labanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngenxa sukhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving, ukuthi nxa umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe sithi hayi imota ngeyami, ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo yakubulala abanye phela.